Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 13 kuNcwabakazi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abaleleyo laba yiba ke abalomoya othungile emaphathini ukuthi kungabi lento ebambekayo ngobana bazondile ukuthi ilizwe leli ayisikwaba kumelayo.
Elizwe linanza ilanga lamaqhawe ele Heroes Day kusasa abanye bavalwa impi yenkululeko besithi akulalutho lokuthakazelela.
Inkinga ke sesibhekane layo iyo leyo yokuthi obekukhangelwe umuzulu jikelele ukuthi kuza kuba lomanyano wamabandla aphikisayo kukhanya ngani akungeke kwenzeka.
Ukulwisana kwamalunga ebandla le-MDCT sokuphehle ukuthandabuza okukhulu kudaba lomanyano wamabandla aphikisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ilizwe linanza ilanga lamaqhawe ele Heroes Day kusasa abanye bavalwa impi yenkululeko besithi akulalutho lokuthakazelela. Nanku umnotho oqhubeka obhidlika lozulu laye esidlalo club ngenxa yokusilela kwemisebenzi lemali emabhanga. Abenhlanganiso ezizimeleyo kanye laba amabandla aphikisayo bona bathi amaqhawe afela ize njalo bathi alubana ayavuka ebengasoze awuthakazelele umumo oseZimbabwe. Siyexhume omunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Kandla.
Amaqhawe ethu bakithi sesifikile esikhathini sokuthiwa kulamaqhawe esimele siwakhumbule. Abaleleyo nabaphilayo namhlanje. Abaleleyo laba yiba ke abalomoya osungene emaphathini ukuthi kungabi lento ebambekayo. Ngobana bazondile ukuthi ilizwe leli ayisikwaba kumelayo basebethiya uNkulunkulu wabaphambula amasinyane ebantwini. Ngakho ke babuhlungu ngoba kakula muntu osekhokhela abantu. Babuhlungu imoya yabo leyi iyaphendla lokhu ivunguza ingene kuwo wonke umbuthano ozombangazo ezomzabalazo kakulomileqe eqinisweni. Namhlanje ungakhangela bona bona labo kuthiwa khona ngabakhokheli abakhona kambe ngubani ongamaphambi kwabantu abantu bonke 100% bekhona ukuthi lo sesiyachaya intambo kuye. Kuyabatholakala ukuthi lowu abanye bethi kayishiye lowu abanye bethi ngulo abanye bethi kayishiye lowu ngumoya ovunguzayo. Bazondile sibili bazondile. Ungakhangela kuzani kuyafiwa fisi ukhangele kuye MDC kuyafiwa kuye NTP kuyafiwa. Akule lapho kuthiwa khona lapha hayi leli libandla elilokuthula zinqinzi kuphela. Konke lokhana kubangelwa ngumoya wamaqhawe amaqhawe la adlulileyo. Lawa amaqhawe aphilayo lawa ayiwo amele celebrate ubuqhawe balaba abadlulileyo ngamagwala.
Abalwa impi yenkululeko abafana lawe kodwa abakubandla lezanu PF ubona gabakunanzeleli yini ukuthi kayisikho abakuhambela empini lokhu kumbe bayakunanzelela kodwa bayasuthiseka ngokwenzakalayo?
Abhelela bana ke abakunanzeleli lokhu bona labana bananzelela okuluthwane bakhona phana kulabanye abakukhangeleyo ukuthi lokhu kayisikho njengalabo omatamatanda laba omthwangwa yiwo labana sebekubonile ukuthi no lokhu kayisikho lokhu osakuhambela empini lokhu.
Umnumzana Maxim Kandla walwa impi yenkululeko eku Zipra sixoxela ekobulawayo. Sokulo uthandabuza okukhulu ekuthini umanyano wamabandla aphikisayo uzaphumelela kulandela ukudlephana osokuqhamuke kubandla le-MDCT. sokulamaxhuku amabili kuleli bandla elifuna iMDC imanyane lamanye amabandla aphikisayo. Kuzoba lelinye ixhuku eliphikisa lumanyano ikakhulu elingafuni ukuthi umnumzana Morgan Tsvangirai amanyane leMDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Wonke umuntu sonke sizalo laseZimbabwe ngitsho labakamthwakazi siyafisa ukuthi kube lenguquko kwezombusazwe. Inkinga ke sesibhekane la yiyo leyo yokuthi obekukhangelelwe uZulu jikelele ukuthi kuza kuba lo manyano wamabandla aphikisayo bengena ku-election ezayo belibandla linye kukhanya ngani akungeke kwenzeka. Umgoqo esilawo sibili ngumogeni uTsvangirai ngoba kungani uyala ukuthi kungaba lomunye umuntu ongaba yi-presidential candidate ngaphandle kwakhe. Kanti-ke bakhona abantu lawo nje neqinisa lokuthi nxa abantu bebengakuquma ubungaba ngupresident ongcono kulomogeni nxa uphiwe ithuba. So yinkinga ekhona lapho ukuthini wonke umuntu uzibona kumele ukuthi abe nguye ozoba i-presidential candidate. So sinjengokwamanje sinama-presidential candidate posenebi angaba mathathu. So yikho lapho sokube problem khona.
Wona umanyano ubona uphumelela nanxa sikhangela ukulwisana lokudonselana ukukhona ku-MDCT iyodwa la kwamanye amabandla aphikisayo.
Uyabona ukuba khona kukaNcube ku-MDC kaTsvangirai sokudala ukuthi ngapha abantu abayibona abe-MDC komthwakazi sokuza kuba lokuxabana ngoba silabantu abanjengabo uThokozani Khuphe. UThokozani Khuphe u-vice president we-MDC kaTsvangirai nxa esikhangele uNcube sezophiwa izigaba ngapha kanti abantu laba abayibona abakhokhelwa nguThokozani baza kuya ngaphi njalo bona ngokwabo phakathi kangiboni ukuthi kuza kuba lokuzwana. But ke into ekhona yokuthi bonke kakulandawo lapha abangaya khona bengaphuma nje umuntu aphume ebandleni lakhe lamhlanje kuyabe kumthelele.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya ucubungula izombusazwe sixoxe laye ekwelebhilithane. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Amasiko akwethu ashonaphi ona amasiko obe ukhona izolo akuse ziwa.
Yebo kambe Zulu kandaba lingalitshona njani lapho likhona khona ngapho ke ngemakhaya. Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo siyalubuyelela udaba lwabotsikamtanda labo kuthiwa ke izanuse. Ye siqhubeka ke lapha ke lo nkosikazi Mpokise Ngisibanda ongukhansela khona ngale emathetshaneni enkayi lapho ke kusesabelweni sebantebeleni North. Njalo ke Zulu umnumzana David Mkhabinyana Ngwenya inyanga elodumo ehlala kobulawayo.
Lezi zanuse ezikhona hayi zenza umsebenzi oyiwo sibili ngoba ngengahamba lazo indawo eziningi ngikhangela ukwenza kwabo kube sokusitho sobhuku balezo ndawo abahamba khona babaphe izincwadi ezokuthi thina ngapha sikholiwe.
Kungakhithwa-ke masibanda khonoko kukhithwayo eziphaleni langaphi ngaphi bakusa ngani?
Kuya kutshiswe kutshiswe ngomlilo wabantu likhangela ukuthi sibili into ezitshisiweyo yikho engiyangikubone bekwenza. So ukuthi sithi bathatha khonokhwana halibana ngapha kutshiswe aliba sinesilumiso sokuthi bona yibo abathatha khonokhwana bayefake ebantwini. Manje kuyatshiswa sikhangele sikubone sekutshile kungasekho kusale kungumlotha sibili kubasa umlilo kuthe kuphele kusale kungumlotha kodwa ekucineni kwakho konke siyathemba ukuthi sibili ngeqiniso babe sizile ngoba kuke kusale kubetha umoya okwaleso sikhathi ngokumthakathi kayicini
kunjalo ubaba Ngwenya.
Ngiyamvumela lokhu akutshoyo umama kuyatshiswa sibi kugedi igeji igodi elingafika ekhalweni kubaswa inkalakatha yegehe lomlilo kuphoswele khona apho abantu bekhangele kuchwatha kuze kube umlotha kuphele ukuthi cha.
Yena lo okubambileyo baba Ngwenya kageziswa yini?
Hayi, bazigezise bagezisana bona zona izinyanga ngaleso senzo ngokubona kwabo ukuthi ha lokhu kungcono siphungaphunge bagubageza njengoba phela wonke umuntu nxa evele ebubini uyagezwa ngomsuzu wakhe.
Yeah, masibanda nxa umuntu sokuthwa ke ngumakhelwane lapha sebonakale elomgobho kumbe ubonakale lenyoka kumbe okunye okusabisayo pho ucine phila njani ebantwini
liyaphila laye njengenhlala yenza nje ukuthi vele liphila laye ngoba akusizi lutho umthakathi kaze umbone lokho ayikho khona ungaze utshintshe isimo sokuthi njengalokho sekumele ngimzonde wenza kube wesi ngoba bongani ukuthi ngaleso sikhathi kuyaba kuthethwe kwatshiswa uza kasale bethwa ngumoya esakudinga ukutsha kodwa lizakele sale sibili likhululekile ngoba ayikho vele indlela yokuthi ungathi sibili uyelatshwa kuphele pheli hayi ngoba lokhwana abanye vele uyaba kulidlozi omunye njalo ekuthengile
baba ngwenya indaba kathi zitshisa lapha kodwa isikhathi sesihambile ngicela uvale khonapho ngamafitshane
lapha ngiyabonga sibili ukuthi uthutshe lo hlelo olunjalo ubuthakathi bubi chiyanini uloya chiyanini ukukhathaza abanye abantu ngoba into enhle ukusebenza ngamandla akho waphiwe uNkulunkulu ungabulali abantu usenzela ukuthi wenze ubuthakathi bakho bokucuya abantu senze into ezingayisizwa njalo kukho khonokho ukuthi uxwayiza njani ebantwini uyababona sebehlohlobene sebengabantu abethukileyo phakathi kwesigaba abanye bale kuhambisa izikokonono zabo
giba khonapho-ke masibali
hayi ngiyabonga sibili kuqakathekile ngamazwi amahlafakwa ngubaba ikakhulu sibili bana laba balezinto zabo ezinjalo nxa izinduna labosobhuku sebethe bavumela le ndaba enjalo kabajabuli abanye ngaleso sikhathi bayabaleka basuke ezigabeni ngabakwemukela ukuthi kungadlula babe sebephendule okokuthi sibili into yabo ingabaphathi kahle
ye ntathi tuba ukuthi ngibonge-ke unkosikazi Mpokise Ngisibanda khona ngale-ke emathetshaneni kwele nkayi ngibonge njalo-ke ubaba uDavid Mhabenyana Ngwenya inyanga enkulu eyaziwayo kakhulu hayi-ke abadala bathi okungapheliyo kuyahlola mahlebezulu ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo oliva lelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale
ube ukhona izolo akuseziwa
siyabonga eGibbs ngohlelo lwamasiko lokuphila kuhle kwabantu siqhubeke-ke singene kuhlelo lwabasakhulayo
ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumaikhobe lamhlanje kuhlelo ngizabe ngixoxa lokhulakhwashe hobe ongusakhulayo oligqwetha elikelasebenzela inhlanganiso yeveritas kodwa usezimele manje sizabe sixoxa mayelana ngemithetho eyasungulwa yizimbabwe electoral commission emayelana lokuyobhalisa ukuze umuntu athole ithuba lokuyovota ngomnyaka ozayo sifuna ukuza ukuthi imithetho ekhona ihamba kanjani njalo ukuthi ithinta izalwane eziphila phetshe labasemaphandleni kanjani ngiyakwamukela kuhlelo kukhula kwasho njani
ngiyabonga mfowethu njani
siyaphila masiyihlabeke le ndaba awungitsheleke mnumzane kuyini okufunakala ukuze isizalwane sezimbabwe siyithole ithuba lokuyobhalisa kukhomishini ye-ZEC ukuze bathole ithuba lokuyovota ngomnyaka ozayo
okufunekayo yi-form ye-identification amaphepha lawo kungaba yi-ID kungaba yi-passport engaka-expire phezu kwamaphepha akhulumayo ukuthi wena ungubani badinga lokuthi iphepha elikhulumayo ukuthi ulapho ohlala khona kungaphi
okay kulezinye izizalwane ezike zabaleka seziphila kwamanye amazwe okungekho ngasemthethweni ama-illegal aliens bona bayasho ukuthi balaso isifiso sokubuyela ekhaya bayobhalisa nxa bengelawo amaphepha bazalithola ithuba na lokuyobhalisa
bengawathola amaphepha yesibili atshoyo kumbakhombayo ukuthi ngabantu bezimbabwe izizalwane zenhlalo izizalwane zezimbabwe ziniyahamba lakho ukuvota naphezu kwakho amaphepha akhombayo ukuthi ngabantu bezimbabwe kuzadingakala amaphepha akhombayo ukuthi bahlala ngaphi nxa besezimbabwe
kodwa umuntu angathi akalayi i-adresi ezimbabwe kodwa uyisizalwane sezimbabwe uthi kimi akalitholi ithuba lokuyobhalisa
ngokuswelakala kwenhlanhla kumbe liqhinga lezekhi izekhi ithi yona umuntu lo muntu ofuna ukubhalisa kumele ebe le-proof yalapho ahlala khona and unfortunately leyi-proof kumele kube yi-affidavit kumbe incwadi yesemthethweni ebhalwe ngulendlodo wakho kumbe lowo muntu incwadi lapho ehlala khona ezamanzi kumbe ezamagetsi ezibuya ngebizo lakhe so ungaba ngumzali wakho kungaba ngulendlodo wakho kungaba ngumuntu othangele lowo muzi lapho ohlala khona nguye kumele ebhale incwadi esayinwa kumbe ligqwetha kumbe ucommissioner of works kumbe amapholisa echoyo ukuthi sibili lowo umnumzana kumbe lowo mama kumbe lowo sisi uhlala lapha ekhaya ngihlalisana naye. Then leyo ncwadi silandelana ke lesithupha sakho ithi liqhinga ngoba abantu abaningi bathwele nzima ngenxa yokuthi abantu bahlala ezindaweni ezishiyeneyo sebasuka lapho ababehlala khona besiyadinga imisebenzi kwezinye iy'ndawo. Kunzima sometimes ukuthi uwathole lawo maphepha akhulumayo sibili ukuthi ye mina ngihlala endaweni yenkaka ulandlord wami esayine kumbe amapholisa esayine ukuthi lelo liqiniswe.
Kulento ebizwa ngesilungu okuthiwa ngama-alien IDs, awungichasisele kahle ngamafishane ukuthi kuyini lokho?
I-alien ID kuyisithupha seZimbabwe esiphiwa abantu abangela bazali kumbe abantu asebahlalayo iminyaka eminingi eZimbabwe ukuthi be-consider as ama-residents kumbe abantu abahlala eZimbabwe.
So mnumzane awungitsheleke kulabantu abaningi abavunyula ukuphila emazweni amabili achiyeneyo ababizwa ngesilungu ukuthi ama-dual citizens, bona esingathi abangalawo ama izithupha zaseZimbabwe abalama alien IDs bazathola ithuba nalo kuyobhalisa ukuthi bayevota?
Angikhathazi ngenxa yesisekelo somthetho i-constitution yeZimbabwe ka-2013 ama-dual citizen ngamaZimbabweni apheleleyo ngoba kumele ube ngumZimbabweni ozalelwe eZimbabwe ukuthi utholiswe i-dual citizenship. Ngakho-ke uzathola ukuthi ama-dual citizen amaningi akuposition engcono kulama-alien.
Okay, ayi mnumzane, ngibona ngani isikhathi sethu sesiyaphela. Wathi ngingibuze umbuzo wokugcina-ke, ulasi isiluleko naso kunikeza abantu abaphilayo kwamanye amazwe abalesi fiso sokuyobhalisa?
Engingakutsho ukuthi nxa imali zivuma kumbe nxa imfanelo zikhona, abantu kabayenze imizamo yokuthi bebuye eZimbabwe bezobhalisa, bebuye eZimbabwe bezovota ngoba ilizwe lingelethu.
Ngiyabonga mnumzane, bekuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi, kulungile mfowethu, ube nosuku.
Ngiyabonga. Balaleli, belilalela uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa loKhuda Kwashe Hobe oligqwetha eHarare. Isikhathi sesifikile ukuthi ngilivalelise. Masibane ngevikezayo. Olivalelisayo umthwakazi nguMike Hobe, lilale.
Siyabonga Mike le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ye, lami ngiyabonga kakhulu, ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphathele uphi umbhalo namhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele kuzaga ichapter ka-4 iverse ka-7 kusiya ku-9. Ngikhangele indaba emnandi, indaba uNkulunkulu akhuluma ngayo kakhulu. Lokhu sikhangele ukuhlakanipha, ukuthi kathi vele khona ukuhlakanipha kuyini. Singabala kuverse ka-7 ithi ukuhlakanipha kudlula konke, zuza ukuhlakanipha uzuze ukuqedisisa ngakho konke olakho. Ukuthande kakhulu kuza kuphakamisa, ukugone kuza kukulethela udumo, kuza kwethesa umqhele omuhle ekhanda lakho, kukuthwalise umqhele odumo. Abantu abaningi bacabanga ukuthi ukuphumelela ukwenza izinto ngengqondo yabo kuphela, kodwa siyakwazi ukuthi ilizwi kaNkulunkulu lithi ukuhlakanipha kuqalisa nxa umuntu esesaba uNkulunkulu. Ngakho ngikhole ukuthi kho lapho kuba lo mthombo khona wokuhlakanipha. Amakhosi wona ngwawo avele antsho abusa ngokuhlakanipha, ikanti thina nxa siphila empilweni izinqumo esizenzayo kumbe ziyabe zizinhle kumbe zizimbi sezikhokhela ukuthi sisebenzisa ukuhlakanipha okukhona kithi okungakanani. Ngifuna ukuthi abalaleli bazwisise ukuthi kulomehluko okhona kakhulu phakathi kwenhlakanipho evela ebantwini, ekucabangeni kwabantu, lenhlakanipho umuntu ayitholayo nxa esazi uJehova. Ngoba inhlakanipho yabantu liyana eyake isenziwa ukwenzela ukuthi umuntu oyedwa ancindezela kani kumbe kube nguye othola izinto ezingcono kwedlula wonke umuntu. Ikanti inhlakanipho evela kuJehova nxa isetshenziswa inceda umuntu wonke, inceda isizwe, inceda wonke umuntu. Ngakho oqala ufuna ukukhuthaza kumbe ngabakhokheli abandlaleleyo abasezigabeni ezehlukeneyo ukuthi nxa ufuna ukuhlakanipha lokubusa abantu, qalisa ngokwesaba uJehova. Ngoba nxa usesaba uJehova kuza kunceda ukuthi ingqondo yakho ibe kwazi ukuthi izinqumo zonke ozenzayo uzaba kwazi ukuthi ukhona omunye umuntu ozafunthi ngelinye ilanga umphendule ukuthi wawuvele uzenzelani zona ezo zinqumo. So nxa usesaba uJehova wenza izinqumo zakho ezile nhlakanipho, inhlakanipho evelela kuye, inhlakanipho njalo eyabe ikhangele ukuthi abanye abantu basala benjani nxa usenza izinqumo lezo zenzileyo. Okwesibili, inhlakanipho yiyo eletha abantu ukuze umuntu afike esigabeni sokuba aphumelele empilweni abe le notho. Ngoba singabala leli lizwi lithi lona uthatha inhlakanipho uthatha ukuqedisisa, yikho okuza kwenza ukuthi ube le notho. Kuza kunothisa njalo kuza kunika udumo. Udumo lolu lo notho leyo ayisiyo ukuthi uziphakamise ebantwini kodwa ngekusebenzela uJehova. Ngakho ufuna silanzelele lapho ukuthi nxa uSolomon ilizwi lankulunkulu lithi ngumuntu owayehlakaniphe ukwedlula wonke umuntu owaphilayo empilweni. Nxa uSolomon esaphila siyananzelela ukuthi waphiwa ithuba lokuthi ecele imali eningi kuNkulunkulu kumbe ingceku, kodwa yena wacela ulutholi lodwa kuphela. Wathi uNkulunkulu nika ukuhlakanipha. Ilizwi lankulunkulu lithi phezu kokuhlakanipha lokho aye kuphiwe waba ngumuntu onothe ukwedlula wonke umuntu lapha emhlabeni. Ngakho abantu abaningi bayadinga inotho kakhulu, abadingi inhlakanipho. Okwesibili okunemfuna sikunanzelele ukuthi nxa thina abafundisi sikhokhela abantu, ilizwi likaNkulunkulu liyakhuluma ukuthi dinga ukuhlakanipha ukugone kuza kulethela udumo. Kuthi lapha nxa ungumfundisi ukuhlakanipha lokho esabe sikuthole kuNkulunkulu yikho okusenza ukuthi sikwanise ukukhokhela abantu bakhe, yikho sikwanise ukwelusa abantu bakhe ngendlela elenhlakanipho njalo elobuciki phakathi kwayo.
Akuyiphethe mfundisi.
Siyathandaza namhlanje balaleli bami, sithandazele inhlakanipho lapho khona la uthandazela ukuthi uNkulunkulu akusize kumbe usemsebenzini yakho kumbe wenzani ukuthi uNkulunkulu akunike inhlakanipho. Baba, ngegama likaJesu siyathandazela abalaleli bethu kuba bazathola inhlakanipho lapho abakhona ekukhokheleni babo uNkulunkulu, lapho abakhokhela khona abantu bakho ababe lokuhlakanipha lokuqedisisa ukwenzela ukuthi benze izinto ngokuciki ngendlela njalo elesineke phakathi. Ngegama likaJesu siyathandaza. Amen.
Amen mfundisi, sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu abalalela abalaleka kuhle.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silo mfundisi usenisibanda. Lelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa sihamba lentokazi uSamantha Samza Mazibisa, yena usanda kwethula ingoma yakhe yakuqala i-single elesihloko esithi Indoda Yomnikazi. USamantha ubehlabela loSandra Ndebele njalo wehlukane laye kusikhatshana esanda kwedlula esezimela laye njengomculi womdumo weHouse. Uke waba lilunga njalo leqembu eselidume okwamagama eZimbabwe laphecheya ele-IASA. Kuindoda yomnikazi lapha uSamza uthi uphehlwe ukungaziphathi akubonayo kusenziwa ngamanye amadoda angadlulwa izidwaba oshugadedi phela.
Ngangikhuluma nje ngomuntu obaba laba abathathileyo kodwa ubaba nje othi maye nje decide ukuthi engene ethawuni abona nje ukuthi sebezihambela ebesetshene wena. Ngakho umfazi omlindile endlini yena sengibabona nosebhisele emfathini amankazi labantu nabancane abasakhulayo. So kahle kahle ngangikhuluma nje ngabo obaba balezi nsuku abangasakhonsentrate kubomama endlini but ekhonsa kumankazini abanjengathi abancane besende imali zithi bahlangene abancane kani ukuthi ekhumbulile umama ohlala endlini.
abalandeli bona bayamukele njani lingoma?
Hayi abantu bayithandile ingoma.
Ukhangela ukukhipha idlala deli pheleleyo yini njalo nini?
Okwamanje bengithangelele ukukhipha nje amasizi ingoma nje ezi-1-1 ngoba lakathesise benza ingoma yami esili ezaphuma nje zibe madini. So bengisagiphindelenza ukuthi ngizikhiphe kulezinye engia lezi ama-1-1 yithi-ke sengizenza i-albhamu ngoba kulezi su ungabona ukuthi kunzima ukuthi uyasikhipha i-albhamu uthole ukuthi umphakathi uthandambe ezimbili kumbe eyodwa usudalise isikhathi kube nzima le mali ukuthi ihlanganise.
Ithengiswa ngaphi ingoma yakho? Alright, Samantha, siyabonga sikufisela inhlanhla.
Akulungile baba la ngibonile. 2 a.m. in the morning, senda kwangibambe. First when she near phone, where bless right there in ka. Now is that it cash. Woo, sanjeti. Yimkose, ewe, what time you daddy? I'm close like the left, I'm close like the right. I'm close like my head, I'm close up and down. That's the left, one goes left to right, one goes left way in, one goes up and down. Yap on the chum niggas, yap on. Yap on the chum niggas, yap on.
Samantha Samza Mazibisa iqiba uhlelo lwethu lalamhlanje sithi yena yabonga indoda yomnikazi yabonga. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ilizwe linanza ilanga lamaqhawe ele Heroes Day kusasa. Abanye babalwa impi yenkululeko besithi akulalutho lokuthakazelela. Ukulwisana kwamalunga e-MDCT sokuphehle ukuthandabuza okukhulu kudaba lomanyano wamabandla aphikisayo. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungami Linkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.